Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-20 Lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla umthethwandaba okhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC.
Ukuthi ubaba umdenda laye being igweta should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament.
Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho elizweni.
Kwafika ngo-2018 sake saba nomkhankaso okuthiwa no reforms no elections, kodwa sathola abanye sebeguqise begijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama-elections.
Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko ezigabeni zabo ngoba ziyinsika yesizwe semaNdebeleni.
IMathebelelen Cultural Awards ithethe inyathelo yathi ukuthuthukisa uluntu lwabantu besintu ngokuphakamisa amasiko abantu besintu ngokwakithi. Lokho siyaziqhenya ngebhejo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC. UChabangu uthi nguye unobhala jikelele oqobo webandla le-CCC, kodwa enye inkokheli ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi akusilo qiniso lokhu ngoba leso sikhundla esasingesika umnumzana Charlton Wende asisekho. UChamisa wadiliza ingatsha zebandla zonke, wasusa izikhundla zonke, kwasala esakhe labakhulumeli bakhe kuphela. Kodwa uChabangu uthi laye wasiphiwa lesi sikhundla ngesikhathi uChamisa esala enguye yedwa umkhokheli. Umthethwandaba ukhangelelwe ukuphuma lesi sombululo kulolu daba esizabangela ukuba uChabangu engazaqhubeka ngokuxotsha amalunga ebandla kumbe nxa umthethwandaba ungathi impela nguye unobhala jikelele uzenelisa uqhubeka ngokuxotsha amanye amalunga phezu kwalawo asedlula ikhulu awaxotshayo abalisa amakhansila lamalunga edale lephalamende lawe Senate. Sixoxe lelunga lebandla le-CCC umnumzana Tim Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bonga mnumzana Gandhi. Hayi, into elapha eZimbabwe ukuthi ungantwa kule politics ze revenge, le politics ezidlalwayo on a personal level. Akusela ukuthi this is a constitutional mandate or ukuthi idale le parliament lihlalela indaba ezilongileyo or ezincedisa abantu. Sibona ukuthi konke okuhamba lapha eZimbabwe kunceda imuli eyo kodwa eyabomnanga kwa lesihlobo zakhe. So indaba le eka baba uChabangu ehamba e-court kusasa, hayi, it's a non-issue ngoba in the beginning akula SG position in ECCC mandate, akula nto enjalo. Number two, umuntu owayemele abhale amabizo ayehamba e-parliament President Nelson Chamisa. Number three, ukuthi ubaba umdenda laye being igweta should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament. So konke lokho sikubona as political jiggery ukudlalisa isikhathi sabantu, ngoba sabona ukuthi ekhethweni lapha mhla ka 23 August ECCC ya inganikwanga ama voters roll, kwakunganikwanga ama stations ukuthi aye mangaki. kwakunganikangwa ukuthi abantu ababevota babe bangaki. Kwakunganikwanga ukuthi ama-voters roll ama-voters slips ayeprintwe ngapi. Lokufakwa kwama-polling stations lani lani. Lezi zinto eziningi sanqoba kunjalo. ICCC so kathesi sebebona ngathi asebethatha umthetho bawusebenzise to their own advantage bekhohlwa ukuthi kusasa izinto zizatshintsha
khona ukuthi idale leparlamente lize livume ukuthi umnumzana Jaba nguye okumele axotshe abantu yena umkhokheli webandla ekwala lokhu ukubona njani wena.
It's neither here nor there. Ngoba abantu beZimbabwe bakhetha abantu ababe bafuna ukuthi babamelele njengama MP. Bakhetha lo mongameli welizwe uNelson Chamisa. So yikho okuqakathekile khonoko. ISADC yabuya yasitshela khonoko EU layo libonile iphumise ama reports last week and then America lamanye amazwe wonke phansi lonke jikelele. Bathi bona eZimbabwe bekungela free and fair election but kunjalo nje sanqoba so hayi whatever the verdict is kusasa hayi thina silandaba lakho lokho thina simela abantu simele iZimbabwe ukuthi kusasa kwethu izaphumelela noma kanjani.
Hello ke ngumnomzana Tim Muringai ilunga lebandla leCCC ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona ngapha kwele Melika. Ngolunye udaba oluhambelana lalolu, umanyano we-European Union uze wethula umbiko wawo wokhetho lweZimbabwe olwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi okhomba ukuba kukhona ukumbalwa kumele kulungisiswe ngesiphangiphangi ukuze ukhetho oluzenziwa kwelizayo lube lubalulekile. Kodwa iningi lisele lizibuza ukuba umbiko wabazohlola ukhetho uphathisa ngani njengoba impumela izaqhubeka injalo lanxa iyabe ingasuthisi wonke umuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yecubungela izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyanceda ukuthi ama observer mission abuye lanxa kusuka kungalandelwa konke ama recommendations ayabe enziwe. Kodwa aluba ikuthi sesasuka saba lenkinga yokuthi lamadle nhlanganiso ezizimeleyo civil society okumele ibe iwatchdog seyasuka kwaba lokulumbana kwahlangana kusaqedakala ukuthi civil society yiphi iopposition yiphi. Kodwa kuqala into zisasele order kusacaca ama reports ama observer mission lawo yiwo esasiwasebenzisa ukwenza into ethiwa yona i policy advocacy okutsho ukuthi sisasingunje so ema civil society ngabe esawathatha lawo ama report awasebenzise ukukhankasela ukuthi kube lenguquko kube lama reforms yikho esasikwenza sisase ku space civil society suku kusasela bobulawayo agenda lenhlanganiso ezinjalo ezingasekhoyo kathesi. So sokusenzakala kathesi ukuthi abantu ayabakhona ama report eParliament akulalutholo lwenziwayo ngoba aluba iopposition ilamalunga ama idale leParliament alomcoso kumbe abazinto abayenzayo yibo okumele bathathe ama report lawa bathathe udaba lwama reforms. Udaba lwama reforms lawa aphakanyiswayo aqanjwa ngama observer mission ukuthiwa lokhu lalokhu kabulunganga izinto esalwa lazo kusukusela kudala ngeinclusive government saba lama reforms sabathi bese parliament abanye akhathe sasebe ku opposition babese parliament banganaki bangenza lutho ngakho ngo 2013 saba le same lohlupho olufanayo saqhubeka futhi ngomsindo ukuthi kasibeni lama reforms akube lenguquko ezithile ezikwenza ukuthi indawo okudlalelwa khona umdlalo wokhetho ibe ilingane ukuthiwa i level playing field. Kwafika ngo 2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections kodwa sathola abanye sebeguqise begijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama election badliwa futhi ama election angkhona ngabaqedwe lapho baba ngumsindo batoyitoya bavulalisa abantu baqhubeka futhi kunjalo lakhathe sifuthi thina abanye samemezela senza umkhankaso sathi thina ukuya ekhethweni nxa kunje akusoze kuphume kube kuphume mnandi kuzaba lo khetho futhi oluzaba lama lalo kusola lokukhonona
kona kahle kahle ukuthi kube lama observers kuncedani
ama observer mission aqhakathekile kakhulu ukuthi ingoma yethu sigida njani babe sebehamba bayebhala ukuthi hayi ingoma yenu ligide kanje kube lesigwenxa laphana kwabamnandi laphiyana isigcamu kube ngubani igabazi kwaba ngubani kodwa into engithanda ukuyicebisa abalaleli singalaleli propaganda lamanga akhulunywa ngamapolitician akusoqiniso ukuthi ama-observer mission alamandla okujiguqula kumbe ukuthi kuguqulwe imphumela wokhetho i-observer mission ngama-observer u-observer kutsho umuntu obukelayo nje a-observe abhale phansi abe sesenza ama-recommendations ama-recommendations lawa awasalani lokhetho osoludlule ama-recommendations lawa asesenzelwa ukhetho oluzayo ukuthi kulungisiswe izigwenxa ezibe khona ukuze ukhetho oluzayo lube ngcono lokho kubona ukukhulunywa ngamapolitician abanye lapha abe-opposition besitibonisa dakhi iza ithe ama-election abe-rongo kakuza izabuya izothatha over irun over irun ama-election disbandizeki ngamanga balaleli babe belitshela amanga ama-politician bevala izigamba zabo ezokuthi babe behlulekile ukulungiselela ukhetho behluleke ukulungisa izinto zabo le-party zabo bese besitshela amanga
Aloke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe esiphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wenhlanganiso elawula izenguqu efiva uGianni Infantino uthumele amazwi enduduzo kumdeni kamuyi uRaman Gumbo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukungahlaliseki kwebandla eliphikisayo LCCC lokungahleleki kubangele udubo elizweni ngoba sokuzasetshenziswa izigidi zamadola ukuqhuba ukhetho lwama-by elections. Okwamanje sengidedela imuva abalaleli ngilithiya ezandleni zenu lina kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, hello. Abatshelwe kahle abantu bezana ukuthi yibo ababulala abantu akunakuthini. Hayi labo basambuluza besayisapota. Bakhumbula ukuthi phela nje waye kuthiwa bulalana abantu bakini nalomuntu obabulalisa abantu asowalize mbafu nangakho ngowezambia ngowezambia lo muntu othi abantu abafe kangaka uyazivela kanasihlobo ezimabhe kancenge kodwa izithutha zigijima zibulala abantu bakithi siyazi impela wonke umuntu osesikhundleni ezimbabwe manje those are foreigners that is why besidla umnotho wezimbabwe engathiwa mhlawumbe vele abawucabangele abantwana bezimbabwe abasebenzi bagcwele amazwe bayafa bafele ezindleleni after all umuntu ekhuluma udodwa wakhe siyali kodwa ayikho into engapheliyo usmith wayeyalile the yena hayi akula mntu omnyama ozabusa la kodwa 15 years mgabe wayesesikhundleni loyo mgabe wambuluza naye ekhuluma ethini ndiri gushungu namhlanje sihamba phezu kwakhe iyafana naye nalokho sabathume sathi hey nyika hey nodi nogazira ndebeni bayo wayengayigazira kibe ezambia naye kungekudala ngisho izano naye sasala sikubala ukuthi kwaye kwaba nezwi bantu iphathi ahlupha abantu kanjena kanjena kanje kuzobe kuphelile kodwa sifuna ubona laba abazoyaphi nabantu ababo kumele sale sibone sibone ishutgati ngibo kukuphi ku-10 foot ela ezimbabwe
Studio 7 Studio 7 Studio 7 Yes, being a little congen, ye, Vasagazi, Zasalasi Kuluma, Gosikatazayo, Uchavang, Agulanto, on the Tanga, Avant Wagam Togas, Wako, Navayava Fue to Avant Wagam Togas, Avatavang, Gutimang, Mutuam Togas, Ufane Lulandi, Lumpet, Gachavang, Rokalfan Puken, Umpet, Uncle Intervenza, Inge is in the Tinasan Avant Wagam Togas, Ukalpurokuzen, Uchavang, Manje, Umapi, Avant. Bafakileyo manje lapha ama candidates akhe bonke ngabantu ababuya lempumalanga khona lokho wayekusola kodwa yikho kwenzileyo uChabangu ucatshe ngemva ezenze ngathi opposition abakhalipan Phuken kodwa eqinisweni basebenzela izano laba basebenzela isisu zabo silabantu abanjengabo Monzora abadiliza badiliza MDC kona manje uhleli uManzora udla imali zakhe sikhuluma kanje nje lokhuzeni inkulumo kaChabangu yayizwa nje ukuthi umuntu osuthiwe eqinisweni kana akusisindawo lokuyana uma ungakhangela kulondoda lomunye okhulumayo ethi khona abantu be-CCC yibo abatshontshanayo ababulalanayo abantu ukutshontshwa kwabantu eZimbabwe akuqalanga ngoba sokule-CCC mhlawumbe ulwazi lwakhe lungaba lufitshane ukutshontshwa kwabantu kubulawa abantu yinto endala akuyona into entsha siyeze omunye ubaba lapho ukuthi abantu abasegoli bayakhonkhotha kuphela bengabuyi ukuzovota muntu omdala ngicabanga ukuthi umumo uyawazi ukuthi abantu bakho ukuze bebegoli yini ngikhuluma kanje nje mhlawumbe ukhuluma nje udlile ukudla ukuthole kwabantu abakho ababuya eGoli hayi umuntu omdala uthango lungadli amakhomani eqiniseni CCC ngicabanga ukuthi kuyisikhathi ukuthi libuye leplani entsha hlakaniphani isindebela sitolikwa
Studio 7 salibonani basakazi labalalela angisalazi bengisekhaya ngephumula ngisuke ngapha elizweni South Africa ngosiyami ngiyekhampe la kugodla mnyama mahlaba wale siyabingelela akade sigxeka kodwa kwamanje sicela ukuthi sibonge ngithanda ukubonga kakhulu umgwaqo weBike Bridge siyabonga phela umgwaqo weBike Bridge akade ngikhala ngawo kakhulu ukuthi umgwaqo lona ulunge hayi bawulungisa kusele nje kancane kusele nje ukusuka eBlawayo usiyafika eWest Stinson ya yikho lapho kusekufe khona kusele nje ukuthi balungise lapha lapha kodwa kusuka eBike Bridge usiyafika eWest hayi bawulungisa shem bawulungisa labalaleli abahamba ngapha basebenzisa umgwaqo lo weBike Bridge bangangifakazela ngempela bawulungisa impela siyabonga laphana siyabonga umbe ngcouncilor umbe ngumeya siyabonga impela bawulungisa impela ube right ngumgwaqo ofaka kakhulu imali yalo hayi singagcikini kakhulu and then idorobho lakithi hayi hayi ibhampa to bhampa ekudayiseni hayi idorobho lakithi lakobulawayo hayi lingcolile shem lingcolile hayi labantu abadayisa akusela ndawo okuhamba abantu bempumalanga laba abantu bempumalanga hayi bagcwele kakhulu edorobheni lakithi akuhambeki inkosi yami kodwa thixo sejorge cook siyabonga balaleli labasakazi amen
Studio 7 hayi sicela nathi ama-audio ethu akafundi impela besifuna ukwazi ukuthi kanti usengezwe ishabango lona njengoba esinguye umabhalane we-3PC ngesikhathi laba abantu bekhethwa wayekuphi yena ezoqala ukulungisa namhlanje serikhola abantu ngesikhathi abantu bekhethwa wayephi yena bengashiwong ukuthi hhayi laba balungelanga ukungena laba balungele ukungena niyabona nje ukuthi igame edlalwa ivano le naye usengezwe ishabango so ikuthi naye abantu be-3PC kushuthi kahle usengezwe ishabango useyithethe iphathi singeyakhe usesenza diway afuna ngakhona iphathi singeyakhe usengezwe ishabango angibonge hhayi imina uthobela la
siyalungelela lonke bantu be-3PC siyaphila lonke bantu bamikomo hayi siyalapha mina nengekubuzo olundoda okuthiwa nguthabango ubuzo wami ulowo angazi kumbe kwake kwavela khonoko ukuthi umntwana ekhuluma losebhuti ethengisa inkomo yami uyisengakwazi ukuthabango nangusehambe ekhansela abantu engakanga wakhuluma lomnikazi womuntu ombusa ombusileyo kusho ukuthi vele yena uyini uyisilwane usebenza lanalaba abantu abangibe abakhansela abantu ungathi umuntu engasuke wakho uyemthatha umfake ebantwini bethi akabamkhansele wena ukuvela la ungakanga wahlangana lo wakho ngokuphetheyo wakuzalayo uyinkinga yena thabango lo inkinga ngolobhuku wakhe enkulu kwafuna ukuyenza izifunda zabo bebeyiba babonakala ngani bangibona sela beyekele ubungcono babo lobo bekhangele obabo bengagijima ukudilisa abanye abantu angaye benemali abayiphiwe amamiliyoni nalaye lokhu i-gold mafia esebenzise i-gold mafia yabo le yacela lokhu bantwana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika wayengumkamongameli welizwe lemelika umnumzana Jimmy Carter uRosalind Carter kasekho. UCarter ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba nemunye lasithupha 96. Umkakhe umnumzana Jimmy Carter wethule amazwi okudabuka esithi ulahlekelwe ngumcebisi. Ababili laba bebechade okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77. Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko ngempela viki edluleyo kobulawayo kunhlanganiso ezimeleyo eMathebeleland Cultural Awards Trust bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko esigabeni sabo ngoba ziyinsika isizwe samaNdebele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sixoxele lembongi elodumo uAlbert Nyathi owamukele isicoco sokulondoloza amasiko okweminyaka eminingi yena osichasisela ngemisebenzi yakhe.
Ngiyathembisa ukuthi abantu bayananza lokho umuntu abe kwenza. Ngiyabe ngikwenza umuntu wesintwini kwelakithi. Kukhona okunye engingakwenza singaphambilini ukuthi imbongi talent search eyayisenziwa eMpophoma High School. Kodwa-ke safuthi njalo kuthiwa lokho ukuthi pay back to the community that supports you, the community that raised you. Kodwa ngekhaya-ke kafusi lapho engizalwa khona kathesi ngikhuluma nje ngiyakha ngincedisana nesikole esinokuthiwa yi-Christ Hospital esisasetwendlen aba kule okuthiwa yi-le Coast Boarding School. Ngakho-ke abantwana abangamantombazana babesifanele ukuthi ba-vulnerable ikahamba ama-long distances. Ngakho-ke siyakha-ke abantu amantombazana athi about 64 ngokuthi nje ekhaya khona nengenzi ngabokoza umgodi ngahlala kulamanzi kule ngadi yabogogo ngisenza ngenhliziyo yami yonke ngisenzela abantu bakithi ngabe ngingazenzeli mina.
Asizweni eyinye imbongi eyamukele isicoco.
Salibonani linjani igama nguZwelithini Dlamini umjabulisi imbongi ledlabuzane kosonkondlo 2 ngakho sigiya ngenduku langebhethu sithishwe. Nakho ke mazilalela indlebe abona amehlo ngoba sengiyokhuluma. IMatebeleland Cultural Awards ithethe inyathelo yathi ukuthuthukisa uluntu lwabantu besintu ngokuphakamisa amasiko abantu besintu sithangokwakithi lokho siyaziqhenya ngebhethu.
Induna yenkayi uChief Dakamela owamukele isicoco sokuba yinduna elohlonze eMatebeleland uthi imendulo ayitholileyo ibalulekile ngoba ngeyabantu besigaba sakhe hathi yena yedwa.
Ngibonge lesi sicoco sithe saphiwa abantu benkayi, abantu bakoDakamela, abantu beMatebeleland nje jikelele, kodwa sifinyelele ngaphezu kwebizo kumbe kwegama likaChief Dakamela. Lokho ngikutsho ngoba akukho kumbe ayikho indawo engingafika kiyo ngelaba abantu. Siyabonga iMatebeleland Cultural Awards. Ubuntu bethu siyazama ukuthi bubuyele ngoba yibo obabulawa ngamakhiwa efika lapho. Ngoba sinje kuyimanje abantu asazani, asahambelani emthadweni, asahambelani embuthanweni kuze kube ngcono mbijana ezimfeni ngoba sisihlala sihlangana ngokufa, sisihlala sihlangana ngokubi kuphela. Kodwa kuhle phela ukuthi sihlangane, sithokoze, sazane ngcono, sikhulisane lapho lalapho. Ngakho yikho sizama ngayo yonke indlela ukuthi ubuntu bethu, isintu sethu sivuselelwe ngoba yiso esingenza sibe progressive, yiso esingenza sireverse ububi bokukolonizwa kwethu lokho kwakwenzakela lapho kubulawa isiko lethu.
Umqondisi wenhlanganiso yeMatebeleland Cultural Awards Trust ebisethula lezi izicoco uMnumzana Philani Ncube uphawula ngalolu daba.
Indlela esibakhethe ngayo sakhipha i-advert singathi thina yikholu eyayigcizelela ngakho konke bona besesikhangelele ukuthi banikwe lawo ma-awards base be-responda labo abarespondayo. Injongo yethu ngiyokuvuselela lokugcina amasiko kakhulu sikhangelele ukuthi abantu bazi imvelaphi ukuthi khona sibone ukuthi siyancedisa ama-cultural players akhona kulolu hlangothi lethu lwangapha eMatebeleland. Siyadinga kakhulu ukuthi noma ongabe ngaphi kumbe ngaphi elalini engasithinta ukuze asiphe khona lokhu alakho okwenzela ukuqhubeke ngalolu hlelo. Lapha uma besibuya kuma-trophies kakhulu abawenzayo besongathi kuyahlupha lezi mali zankhona basilungisele amalokhu zena ama-trophies and vele besingelawo.
U-Esther Sibanda uhlabela umculo wemaskandi ekwele South Africa owazakala ngokuthi intombi yabelungu ngomunye othole lesi isicoco.
Livelelwa yintombi yabelungu, intombazane ezalwa enkayi ngaphansi kwenduna uMadliwa. Sokuyi sicoco sesi-5 but ngizizwa ngijabulile ukuthi ngithole eseMatebeleland Award, kungijabulisile mpela msakazi. Kanti okwamanje sibhizi sizama ukuthi siphakamise indawo yakithi enkayi. Kuneminye imicimbi esiyihlelayo December 2. Oyi-1 uzoba seGonye, owesi-2 uzoba seMateni. Siyazama ngazo zonke ukuthi sizame ukuphakamisa iflag yakithi enkayi izama ukukhuphuka nayifane nakwezinye indawo.
Siphuma enkundleni ngomculo kantombi yabelungu othi Magodi. Olivalelisayo yini usithandekile mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
What isikhathi yisesesidliwe ngumango ye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe abazohlola ukhetho elizweni Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje abanganelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku www.voandebele.com Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 igama ngu Chris Gande